Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 27 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kulowesilisa omiswe enkantolo esethezwa icala lokuthuka uMongameli Mnangagwa ngamazwi athi usebulele ilizwe kanti njalo ukhohlakele. IZimbabwe lamanye amazwe athi alakho ukuphuma kunhlanganiso yeSites engaqhubeka esaliswa ukuthengisa impondo zendlofu. Kulomlimi weinsiza owisa ezimathonsi ngemva kokubulawelwa inkomo ezinamachumi pose amathathu zatshiswa ngabe veterinary ngoba besithi zilakho ukumemethekisa umkhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilisa ohlala eChipinge omiswe enkantolo kamantshi izolo esetheswa umlando wokuthuka uMongameli Emmerson Mnangagwa. Abachuchisi batshele inkundla ukuthi umsolwa uMnumzana Tawanda Muzanya wadala icala ngokutshela abanye ukuthi uMnangagwa uyisikhohlakali kanti njalo usebulele ilizwe. UMuzanya ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane zamadola ezinhlanu i-$5,000. Ubeselensuku ezimbili evalelwe. UMuzanya ubemelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Umthethwandaba wechinoyi wona ufumane intathelizindaba uNonora Ijena emsulwa kumacala abalisayelwa ukuxabana lamapolisa kanye lelokwephula iziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ujena wabotshwa ngomnyaka ka-2020. Kusenjalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapolisa echitungwisa abophe abesifazana abathathu izolo abenhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe kanye lenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana besetheswa icala lokwenza umhlangano bengacelanga imvumo kubagcini bomthetho. Abathathu laba nguBenevolence Taguta, uLisa Mataka kanye loTracy Mutiwe Kuziva. Amagqwetha athi abantu laba babotshwe phansi komthetho weMopa wona athi ususetshenziswa nguhulumende weZANU-PF ukuncindezela abantu kulandela ukwesulwa komthetho wePhosa. LeZimbabwe lamanye amazwe afuna kwesulwe umthetho onqabela ukuthengiswa kwendlovu lempondo zazo athi alakho ukuphuma kunhlanganiso yeConvention on International Trade in Endangered Species iCITES inxa engaqhubeka esaliswa ukuthengisa indlovu zawo. Inhlanganiso le ilawula ukulondolozwa kwenyamazana zenhle ezilakho ukutshabalala ngokuzingelwa emhlabeni jikelele. Isinqumo lesi siphume ekugqitshweni komhlangano oqoqwe iZimbabwe oqhutshelwe eWange National Park. Umhlangano lo ungenwe ngamazwe abalisa yona iZimbabwe, iSouth Africa, Tanzania, Zambia, Namibia, leBotswana njalo uphele izolo. Amazwe la athi aselendlovu ezinengi kakhulu esezidala umonakalo kumvelo lasebantwini. Ngakho athi kumele avunyelwe ukuzithengisa ndawonye lempondo. Isayithesi ithi ukuthengiswa kwendlofu kulakho ukudlondlobalisa ukuzingelwa kwazo ngaphandle komthetho. Ukuthengiswa kwendlofu lempondo kwamiswa ngomnyaka ka-1989 phansi kweSayithesi. Kodwa kuke kwavunyelwa ngo-1999 laku-2008. Sixoxele umeli weSouthdon edalele iParliamente umnumzana Peter Moyo ongomunye wabaphatheke emhlanganweni lo.
Into ekhona ephume ngceke ukuthi khona thina njengeZimbabwe obotswana silazo indlovu ezinengi kakhulu andindlovu lezi sezihlupha abantu ziyaphuma zingene emasimini abantu zifike zidle ziyabulala abantu ziyabulala nje kule nyamazana ezibulala nje even izifuyo zabantu kodwa ke nxa umuntu engafa akubi lomsindo kangako abantu abaphandle laba bafuna ukuthi babe lomsindo nxa kuyikuthi khona indlovu ibulewe ngabantu kodwa ke iyabe iphazamise imizi yabantu yahlaphaza konke lenhlanyelo zabantu so into ephumileyo ukuthi khona kufuze sibe le one position sikhulume ukuthi hayi siyakuzwa lokho elikukhulumayo kodwa into eqakathekileyo lapha ukuthi sithengise lezi mpondo njengeZimbabwe silazo izimpondo eziningi kakhulu worth billions of US dollars so into esizama ukuthi kona sikhulume labo sibancenge ukuthi bazwisise udubo lwethu lapha
iZimbabwe lamanye amazwe la athi alakho ukuphuma kunhlanganiso yeSites njengoba esaliswa ukuthi athengise indlovu zawo ubona kungenzeka mpela lokho
into ekhona ukuthi khona ukuphuma kuvela kuyenze into eqhakathekileyo ukuthi khona kuhlalwe phansi sibonisane ngoba nxa singayela ukubonisana ukuphuma evela kusoze kuphathele lutho ngoba singavela sezinyanga khonoko kutsho ukuthi khona laba ababayibo abakontrolisa ijisi kukhona okuningi esingakuluza ngoba kathesi siyabona ukuthi khona kulezinye imali abazidumelayo ukuthi orayithi lapha sokuyenze lokho ngcono livale lapha lapha sokuyenze lokho kungcono lithi so into ekhona lapha yikuthi khona abantu bafuze sikhulume nge-one voice isadak yonke kube kufanele ukuthi njenge-Afrika sikhulume ngezwi-one kodwa udubo ukuthi khona xa sokubuya leyo conference amanye ama-African countries bayasupporta ama-European countries ukuthi khona hhayi akufuzanga zithengiswe kakuhlale kunjalo so siyabe sesiluzile lathi nje xa singaphuma yikukubona kwami sake sakukhuluma nje even ePhalamende kwabonisanwa sibili kwakhanya ukuthi khona ukuthi sipume akuyenzi so into ekhona ukuthi hhayi ukuphuma kamboni kuphumelele
umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthdon edalele ePhalamende ozithi nguye inkosi yamaNdebele yoqobo umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi akabuyeli muva kuhlelo lwakhe lokusuka kwele South Africa kusasa ukuyabamba imbizo esigodlweni seState House kobulawayo uKhumalo uthi wazise amapolisa ngenhloso yakhe njalo uthi walovela lomongameli yamasoni Mnangagwa nangu elandisa
mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe ngiyalibingelela this is your commander in chief inkosi umzikikazi wesibili inkosi yesizwe lelizwe lakomthwakazi mhlaka 28 May ngizobe ngisuka eSouth Africa ngisiza ekhaya ngizafikela kobulawayo mhlaka 29 ekuseni ngakho as the commander in chief of the kingdom of Mthwakazi ngibiza isizwe sonke ukuthi sizohlangabeza inkosi yaso kobulawayo abanye benu bayabuza ukuthi amapolisa aseZimbabwe sesiwazisile na ngalolu hlelo ngoba besazi njalo bekhumbula izenzo zabo ngithi emva ngazise umongameli His Excellency iDim Nangagwa onguye upresident weRepublic of Zimbabwe ngazisa lohulumende wakhe abayibo abangabanikazi bonke balamapolisa lezingatsha ezichiyeneyo ezifanayo uhulumende lo owase Zimbabwe ubebusa umthwakazi ngokungekho emthethweni ngakho ngazise iBritain layo futhi eyiyo eyanika igunya lokubusa umthwakazi kuhulumende wase Zimbabwe ngeLancaster Constitution era 1980 ngazise omakhelwana iSadak ngazisa iAfrica through the African Union ngazisa umhlaba through the United Nations ngazisa Europe through the European Union ngazisa amazwe achiyeneyo kuma embassies awo ngazisa lalabo abakhangela ngamalungelo abantu emhlabeni jikelele ngazisa izindlu zokuxhumana ezichiyeneyo ezisemhlabeni ngakho ke lowo loba engakanani loba engubani ozaphakama emelana kumbe anike icommand ephikisana lale esengiyikhiphile mina uzabe ezidalela icala azalimela emthethwandaba phambili nxa ke uzazi ungumthwakazi thatha indawo yakho lapho khona isizwe kumele sivikeleke isizwe kumele sikhuselwe ucommander sekunguye yenalo okhulumayo inkosi uMziliyazi wesibili see you there
Umnumzana Stanley Rafael Khumalo ungomunye wabazithi yibo inkosi yamaNdebele. Kulomlimi weinsiza osele wisa ezimathonsi izolo ngemva kokuba ugatsha lweveterinary services lobulele lwatshisa inkomo zakhe ezingamatshumi phose yamathathu 28 ngoba lusithi zilakho ukumemethekisa umkhuhlane we-thalariosis wona owaziwa njalo ngokuthi yi-January disease. Umlimi lo ubikwa ephule umthetho ngokususa lezinkomo eGwanda wazisa insiza engelamvumo yeveterinary okuyinto lolugatsha oluthi yenyuse amathuba okumemetheka kwalomkhuhlane wona osuhlasele imihlambi esigabeni seMathebeleland South. Sokuqhamuke njalo umkhuhlane we-foot and mouth kulumango. Abe veterinary services bathi abantu kumele bagcine inkomo zabo ndawonye. Abafuna ukuzihambisa kwenye indawo kumele bakhulumisane labo kuqala. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcithi kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkanhla.
Umkhuhlane wezifuyo uvame ukuthi uqale kancane kancane ungakamemetheyi indawana yonke. Eqinisweni ye ukhona kwezindawo njoba sisizwe ukuthi insiza usukhona ngoba inkomo zensiza zinga zingasuka kungela ndlela eyiyo eqondile kuzihambisa. Zingaqumambe ziqume esigodini kumbe ziqume eGwanda zilako ukuthi umkhuhlane lo usale ke kuzona lezo ndawo. Lanxa nje kuthiwa wona lo mkhuhlane imvama ubangelwa yimikhaza kodwa ke siyabona ukuthi inkomo zakhona zingahlanganiswa lezinye zikhanya lalezi ebezingelawo ziyawuthatha lo mkhuhlane zibe sezisifake ngalowo mkhuhlane. Nxa usubonakele kwenye indawo ulako umemetheka ugcwale indawana zonke nje ngobana asumkhuhlane olungileyo ngofuna nje ukuthi kube lokuqhutshwa kwenkomo mbuhanjiswa kwenkomo okulutshwane nxa kuvele kumele kube khona kumbe abantu balinde uze wedlulele umkhuhlane nxa inkomo zabo sezelatshiwe.
Isisombululo salolu daba yisiphi? Siyasiza na isixwayiso sikahulumende esokuthi abantu bengaphonguhambisa nje inkomo ngaphandle komthetho.
Ye imvama ikuthi ungaqhamuka emkhuhlane njengawonalo labo foot and mouth inkomo ziyafakwa lokuthiwa yi-quarantine ukuthi zingaze zahamba nje indawana yonke ngoba umkhuhlane lo wona kawukhethi ukuthi ungumlimi oleplazi elikhulumu lenkomo ezincinyane ngoba awukhethi indawo uhlasela zona inkomo zona lezo. Njalo okunye ikuthi ye bathi ukuzivalela ndawonye ezesigabeni esisoda lapho suqhamuke khona kungcono kulokuthi ke kubuziphonga uvulelwa ziyo yonke indawo kuyasiza nxa besitsho abalolwazi lwalokho kodwa ke mbona kenye indlela ke ehluphayo ngalo umkhuhlane i-January disease okuthi ubangela imkhaza yikuthi lazo inkomo azisadiphi njengalokho ebezikwenza ngaphambilini le njalo nxa idibha lele likazulu lingekho lelo elithengwayo ukuthi umuntu azidibhisele ezake inkomo yedwa liyadula abantu abalamali njalo abantu bakithi ungabatshela ukuthi kuthengisa ibenye uthole idibha lokudibhisa inkomo zakho ze zivikeleke ungathi abakuzwisisi babone ngathi bayalahlekelwa ngakho kwakhathesi khona ukuthi zibe kuquarantine leyo yiyo phela indlela engenza ukuthi umkhuhlane lowo udede wehle kodwa okukhulu yikuthi abalimi isikhathi sonke kumele bakwazi ukuthi izifuyo zabo kumele zidibhe babone indlela zokuthi inkomo zabo ziyadibha ukuze imikhaza yonke ikhithike zibe lempilo engcono singakhohlwa njalo ukuthi nxa izulu lithelana kwaba lotshani lanxa belutshwane kodwa lana kakhulu izulu ekuqaliseni kwalo kutsho ukuthi imikhaza yaba mningi yanamathela enkomeni azazi zathola idibha eliqondileyo zase zisifa isisombululo yisona leso ukuthi abalimi ngabahlale bedibhisa izinkomo zabo kungakafiki lokhu nxa sewuthe kwaba nje ngabalandela iziqondiso zevetinary bazilinde zihlatshwe zelatshwe zingakafi kuyakuthi-ke sokwedlule sebengazihambisa-ke laba abafuna ukuzihambisa khona
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezokulima Selikubonile na okusemaphephandabeni Inews Day ithi ingcwethi kwezenotho sezixwayise uhulumende ukuthi amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika. Inkundla yesayithi yona ithi iTerracotta okuyinkampani yakwele-South Africa yehlulekile njalo ukuqeda umsebenzi wokwakha egodini mall kobulawayo. Linkampani yayithe izaqeda lumsebenzi ekupheleni kwenyanga edluleyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sibona njani Studio 7 salibingelela lonke igama ngunkosi la ona ngisiyilo pro ngithanda ukufaka namambono endabeni yokubhalisa ukuvota kubukeka ngani angazi noma i-government or izekhi or whatever bagijimisa indaba yama-constituency I think indaba leyo ama-constituency lokuthi kuza azoba mabalishwane yiye indaba ethena amaNdebele off ngoba bekukuningi lokho but nothing has happened I think kube kungabe kukhulunywa ngendaba yotshintsho yoku-remove that government yaseZimbabwe e-clueless ngabe ivangeli lelo lihamba ngcono kunalelo lokuthi sizolwa lama-constituency ngoba bekhona lama-constituency sizowaluza but ayikho into eyenzakalayo siyahlupheka amaNdebele ahlupheka and ngifuna ukucela laba abamthakazi labo ukuthi please yekelani-ke yokuthethisana nokuthukana nabantu lokukhuluma kube emsakazweni ongwethu sonke sikhulumeni kuhle abafuna ukuyayivotela umthakazi abahambe
Studio 7, basakazi abahle, basakazi abalungileyo, umsakazi olehlonzi, umsakazi oleqiniso, umsakazi ophethe inyuzi eziqakathekileyo indaba ezinhle. Ngithanda ukubana ngikhuthaze ama-CCC wonke ukubana hayi bengakhathazeki kakhulu ngoba isikhathi sesenele sokubana ilizwe liphume edakeni. Ye inkulumo yonke eyenziwa yiZANU-PF iyinkulumo yokuphicaphica abantu hayi masingalwi nabantu kodwa masikhulumeni kuhle labantu ngoba abantu yibo abaphichwayo abantu abazilutho ngoba abantu batshengisa ukubana idlala abanayo kodwa thina masincengeni abantu masikhulume nabantu ukuze abantu bazi iqiniso njalo abantu bazi ukuthi bavotela ngaphi yimi uSlwane eMachakane
salubonani salubonani livuka njani okhulumayo uJoshua Tumwa wendaweni yakwaSikhobokhobo ngokuqala ngibulisa abafowethu abakobulawayo uMeneli Sibhebhe ngibulise uJabulani Moyo uMadike ngibulise uSikhetha lapho kobulawayo ngihambe eGoholi ngiyobulisa uSathembane uOlivine Moyo ngiyenkayi kwaSikhobokhobo ngiyobulisa umama ozalayo uma sithole ngithi linjani lonke endaweni ezehlukeneyo hayi thina siyaphila ngihambe eTsholotsho kugawula ngifike ngithi ngicela umsebenzi sicela umsebenzi labafowethu sonke la asisebenzi ngangizwe sithi kungcono eZimbabwe hayi iZANU PF yazama sithi sicela umsebenzi uma ukhona phendule khona kustudio 7 sibona ukuthi siyakhona lesiyachatsho ngoba yena uthi kungcono kodwa hayi thina sibona kuwomile kakhulu ngoba asikazi sichatshwe eZimbabwe
ngibingelele kwestudio 7 indawo zonke into endithanda ukuthi sicebisane ngayo kakithi singaba le ngqondo yokuthi thina siyavota amaqembu ejiyene angeke kusisize asivoteleni iqembu elilodwa sithi uma singalivotela lingawina amaqembu lawa akhona engadiliswa kuthi elilingawina ke lelo qembu kungabhekwa eqenjini eli-1 abantu abazakhethwa kufana kuthathwe ngeqembu abantu befakwe laphana ezigabeni zonke ziyaba zidingakala kuzosisebenzela ngcono ngoba kuyaba kuyimbumba kuhlangene abantu besazi ukuthi lapha umthwakazi ukhona izaphi ikhona wonke la maqembu akhandwela nawo kube labantu abamele for example into engayisho ukuthi i-president yebo ingaba ngiyalelo qembu elibonakalayo ukuthi li-strong then i-vice president kakubhekwe kwelinye iqembu kuhambe ngaleyo ndlela
ngibingelele kustudio 7 ubingelela nguDaniel Dube ngibingelela ngilapha eGoli ngokuzala ngisekwanda ngiyathanda ukumamela studio 7 news zenezezetho zakithi esindebelele ngiyazimamela phose everyday ngimamele nama-audio asendwa ngabantu ngesifiso sabo ukuthi ngabe Zimbabwe iyakhululeka ngeze besithele ukuthi ngabe sivotela liphi ibandla ukuthi sizethola inkululeko ikakhulu libicaba ekuhamba lona leli i-3C ya khona le mashona lesi kodwa kunjalo-ke yime sengibuza mina ukuthi i-3C izakwazi yini ukukhupha iZANU embusweni ngoba ngicabanga ukuthi i-3C le ikuyaba MDC ikhokhelwa nguMorgan Tsvangirai yaluwini ukhetho kodwa-ke iZANU namhlanje yebusayo okunye futhi ukuthi abantu bakithi esindebelele yibo labo abakhuluma kanjalo beze bekhulume begxeke mhlawumbe i-MRP ukuthi i-MRP ikhetha abantu ngokomhlobo i-MRP yiyo sibonakala namhlanje ukuthi ikhetha abantu ngokomhlobo iZANU yenzana abantu bakithi ababulalanga ngokuthi ngamandebele
salubonani zonke elisilapha kustudio 7 hawu bantu bakastudio 7 kufundwa ezabanjani incwadi sesiyazame akuphuma okwethu ngibingelele wonke umphakathi olalela lezi ndaba zikastudio 7 mina ngingungedla upaisen ozalwa ekhezi ngithi bantu bakithi sonke asivoteleni i-MRP lingabamameli bonke laba abathi i-MRP isivela kuphi lingabamameli ngabantu beZANU bayasutha i-CCC ngabe libandla elilungileyo ngoba saphuma kilo ngabe akukho lokhu ukuthi bahamba besiyathwala abantu emashonaland ngamabhasi bezobapha imisebenzi emathebeleland ngabe kakukho kodwa ngoba libandla elifana leZANU yikho kugcwele abantu bemashonaland isukele eBed Bridge kuze kuye Victoria Falls yibo bodwa abasebenzayo yibo bodwa abasemaklinika abathanyelayo yibo bodwa abasema border post yibo bodwa abasezikolo yibo bodwa abasema delta yibo bodwa abasezindaweni zonke ezingathi zihale zikhangelwe nguhulumende
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0800 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi elemelika lithi lilomvuzo we-$2 million elizawupha abangabalolwazi lokuthi izigilamkhuba zakwele Kenya ezimbili u-Abadru Abdul Aziz Saleh kanye lo-Abdi Hussein Ahmed bangaphi. I-Reuters ithi umlilo olumathe kwesinye isibhedlela kwele Senegal ubulale abantwana abalitshumi lanye. Siziphethe ngodaba lwemelika. Asechothozwe kakhulu amapolisa ngemva kokuvela ukuthi athatha ihola lonke ukubhekana lowesilisa obulale abantwana besikolo abangamashumi phosi amabili 19 ngombhobho kanye lababalisi ababili esigabeni seTexas ngolwesibili. Abesikolo lesi labo bayasolwa kakhulu ngoba uMadubula ubikwa wazingenela kungakhiywanga njalo kwakungela nogada. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Sikhangelane lesikhathi esingathwa sibuhlungu kakhulu ngoba into eyenzakaleyo eTexas iRobben Elementary Relay kubuhlungu. Singakhangela ukuthi abantu ababulewe khonapho ngabantwana abaningi bangikhona lama-teacher. Ubaba lawo ukuthi angene esikolweni lesi lathi siyakwazi ukuthi mapha masokungena isikhathi sesama lapho ukuthi abantwana baye for summer vacation. Ngiyabona ukuthi ama-protocols amaningi they are overlooked. And sikhangela ukuthi isikolo sangikhona was situated in an area esingathwa hi Latino 80% ukuthi asizwa indaba eziningi ezivela kuma Latinos in terms of ama mass executions. Sibona izinto ezinjalo zenzakala in concentrated cities njenge city eduzane kwabo ye San Antonio lamanye ama cities e Texas. Okuyi town okuyi-overdale lokho abayenza khona i-massacre lay, it's highly unlikely ngoba sibone ukuthi abantu abaningi khonapho they know each other. And sibone ukhulu womfana lowo esithi yena abantwana abaningi abafileyo khonapha ababulewe nguzukulu wakhe, he knows them, so that's a very touching thing.
Amapolisa ayasolwa ngoba kuthiwa athatha isikhathi eside kodwa abesikolo labo bayasolwa kakhulu ngoba kuthiwa babengakhiyanga umuntu lo wangena nje wayabulala abantu. Uthini ngalokho?
Mina ngibona ukuthi ukungena kwakhe khonapha kungakhiywanga, that was not the issue, but ukuthi i-access yokuthenga izikhali ngathiwa uthenga isinkwa emagrosa, that is where kumele kukhangelwe sibili sibone ukuthi kuyahamba njani. Indaba yamapholisa, siyakwazi ukuthi umuntu wonke uyesaba ukufa. Sabona futhi eParkland eFlorida ukuthi kwakulo mpholisa owayekhona elezikhali but ezakhe zazizincane kulo umfana lo wabuyayo ukuzobulala abanye bakhe eParkland Florida laphana. Sabona ipolisa libaleka.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Nanzi ebezihamba phambili. Kulowesilisa omiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ngamazwi athi uMnangagwa usebulele ilizwe kanti njalo ukhohlakele. IZimbabwe lamanye amazwe athi alakho ukuphuma kunhlanganiso yeSaites nxa ingaqhubeka iwalisa ukuthengisa impondo zendlovu. Kulomlimi weinsiza uwisa ezimathonsi ngemva kokubulawelwa inkomo ezingamashumi phosi amathathu 28 zatshiswa ngabe veterinary ngoba besithi zilakho ukumemethekisa umkhuhlane. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo half past 7 na yimi uNtungamile Nkomo Gombalume lakavuna mayinembeleko.